Ngayizulu lilinengi amanzi lawana ayabutha ukudla kuye phansi kakhulu kathana lempande zamabele esithi ngesikiwa ileaching. So into lapha niyabe sineka ukuthi abalimi babone ukuthi khona bayavisela imvundiso. Ngiyananzela ukuthi khona gabala mali ye-fertilizer kodwa kulo mvundiso sibayeni mnengi kakhulu. Bayagebha kancane bafake umvundiso womquba khona pha abalezintaba duzane bayabutha entabeni umqubo wentaba bafake futhi khona pha. Kuqakathekile khonokho njalo abanxa ukuthi yilabana abezingadi bangasebenzisa i-compost manure yabo or bangasebenzisa futhi lezi kuduli umuntu agebha isiduli ayifaka khona pha. So uyabe zama ukubisela ini esithi ngama-nutrients ukudla okudliwa yesihlahla ezama ukuthi akubisele kube seduzane ngempande. Okunye futhi abangakwenza kusiya ukuthi indawo yabo inganani bakwanisa ukugebha umgelo omncane udonsa amanzi lawana owakhiphe endaweni lapha abahlangele khona.
Ubona ngazane khonokho bacebisa khona kuyasebenza kakhulu sibili.
Kuyasebenza baba into nje ukuthi sente ngama-farmers yabe singafuni ukwenza sesijayele ukuthi siyanika i-fertilizer. Ngayi ngasoko sesithola nzima kodwa kunokunye singakwenza singelayo i-fertilizer naleyo ngoba vele ungananzela i-fertilizer baba ukuyisebenzisa ngalezi nsuku especially ngomkhuhlane lokhona owe-HIV it's a chemical pill. So asikukhuthazi thina ukuthi kube njalo abantu kabasebenzise imiquba e-natural enjenge umquba ezibayeni owembuzi owenkomo kumbe i-compost manure kumbe njalo badrain amanzi bagebhe amadlana bayabalekise endimeni zabo abahlangele kuzo futhi ziyasebenza njengoba zisitho kuqaliseni.